Well, ngasinanzelela ukhanya umumo awumhlanga lapha kobulawayo ngoba ngendlela okufanele kwenzakale ngayo kumhla ka 31 July ukutshengisela okungasenzakalanga ngendlela kodwa ukhanyelwe ngayo kodwa ungakunanzelela kubuye nje kwachibilika isimo sakhona ngoba abantu abasangenanga ezitaradeni abantu bagcine sebedlala ezindlini ungananzela edrobheni bekungela abantu okutshengise ukuthi abantu babone kuyingozi empilweni zabo ukuthi bangene ezitaradeni sinanzelela njalo ukuthi okwenze futhi kwaba njalo ungananzelela sinanzelela ukuthi phose kususela ngolwesine amasotsha le mota zabo lamapholisa laba be-riot kathi begcwele iganga lonke umumo wakhona yoyenza ukuthi abantu bagcine behlehlela emuva kodwa singananzelela namhlanje amapholisa afana lamasotsha afana nayo siwabonele kwekhona ezitaradeni ngendlela enjalo kukhanya ungathi abantu bayakwethuselwa okukhulu okwenza umoko niqhubele phambili ungaqedakala abantu bengasakwazi ukubana vele kuzenzakala kusasa kungaba kuyi
kukhanya ungani kuhlaselwe kakhulu idolobho lakobulawayo ngasikhangela abantu abathunjiweyo ubona ungani kuyini ongakumangela lokho
Weli ngokubona kwami ngiyananzelela ukuthi umumo lo uyatshengisa ukuthi laba abasibusayo uhulumende webandla leZANU-PF kukhanya ulokwethuka okukhulu ngokwendlela okwenzakale ngayo izinto lanxa kungasabanga lokutshengisela kodwa khona ukuthi abantu bahlale ezindlini banganyakazi bazithulele kukhanya ungathi uhulumende lokwethuka okukhulu ngibona ungathi ngokubona kwami kuzaqhubeka amasotsha lokwekhona ezitaradeni ngibona amasotha azagqibela kwezezitaradeni ngoba akhanya ungathi umumo lo abawuzwisisi okwenzakalayo njalo siyezwa abantu bekhuluma ukuthi kukhanya ungathi la ebandleleleli ibusayo leZANU-PF kukhanya ungathi hhayi nzazi bangakuhle kulokungazwisisa kulokucabangelana ngokwenza njalo ke ngibona ngathi umumo nalo ongaqedakaliyo umumo nalo okucabangelana umumo nalo wethuselana ngibona ungathi zaqhubeka kukhona and kuzenza ukuthi la bantu bangaphumi kakhulu besiye ezitaradeni ngoba abantu bayananzelela ukuthi hhayi impilo zabo okwalesi sikhathi ziqhubeka zisengozi
manje ngokubona kwakho kuzaphetha ngani lokho kungaqhubeka kulokunjani
sinanzelela ukuthi idorobho lakobulawayo kumbe sithini umganga lo wangapha kithi emandebeleni uvele ungumganga okhanya ungathi uhlala isikhathi esine ungathi awuphathwanga kuhle ngasokuya kwinto zombangazwe abantu siyahlukuluzwa ngendlela eziningi ezithiyeneyo siyakuhlukuluzwa ngokubandlululwa kungaze kuthiwe kuba le mkhosi engathi izabakhone nale ukuthi abantu batshengisele kukhanya ungathi thina le dorobho lakobulawayo sikhangelwa kakhulu njalo kule mbali yakhona singakhohlwa ukuthi ungazikhayelela emuva indaba yakhona iqalisa khonaphana sithola uzibuse abantu bethola bewisele ugugurawundi buya khonapha izoqeda abantu so kuyinto esingathi yejwayele ukuthi thina vele ngapha asiphathwa kuhle isikhathi esinene kuyiko ungananzelela nxa ukuthi abantu bayahlukuluzwa thola abantu abaningi abahlukuluzwayo bantu bakhona apha amathebeleland ngoba abantu bathebeleni vele kukhanya ungathi kulohulumende osibusayo ungathi kule nzondo abalayo ngathi ngokunjalo kuyikho bekhanya behlasela kakhulu ngapha okwedlula kwezinye indawo